Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-19 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokuguquzela udlame lolokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajor Richard Abengwa Sengster utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezijiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispampreking izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwetheswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungelo lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe abasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoko phansi. Kuyavunyelwa konke lokho. Akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajoko iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma limitations.
Kukhona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabo dokotela labongi besiyadinga imsebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa lolu daba yikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama push factors ngesilungu, kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswa nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe imithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba okuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutsheniseli ukuthi lakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ukuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokho okukhona phakathi kwelizweni
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi AZCTU Uhulumende yena uthi lumthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumanji wakobulawayo umnumzana Dawenga Sangsta. Intathela izindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli walelibandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye kuliqiniso ukuthi mhlaka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sengstar uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela iPublic Violence okulicala abathi bebotshwa mhlaka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa egami esiya eshikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapolisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku inciter ipublic violence loku behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba e-court kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengstar wathi kabalala icala
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespambrekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje bengelamvumo. umnomzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Into angikhona kuzahlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesipamprekini ibekuncedisa kakhulu itheta reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta izindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kikhathesi sibe siyabe sesihlesi sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-furniture shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplier yimpophoma outspan akulahlekelwanga bona bodwa ngitho lama shops kuthi ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto zothalanisa ukuthi amasofa angikhona yabe sedura ama wardrobes angikhona yabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema factory ngoba khona kwana ngakade kule spacing engxenye ngaka kutshanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe singathi ikuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala ukuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza bese kuma premises e-council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphakala phakathi kulama-payments afunakalayo kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile. So we'll engage i-council. I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane. Then at the same time thina njoba bengike ngakhuluma ngendlela yokompayila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathe sigaba sela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali igape ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhatshanga ngoba abantu bebeziqhatshile bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepark ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yenu some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvile ungubani yena.
Lo ke ngumnumzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimoto ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu, enye yamabhasi yacina ithayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk liludaba lokuthi i-commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama-district codes ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani Studio 7. Salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabezizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakazi omuhle. Siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njengoba siku 2023 nje sibhekane nomqansi omkhulu kakhulu, kodwa sizameni ukuzenzela utshentsho lwethu. Sivote le iMRP ungazibona uyindebele nje usafaka u3+C usafaka uzana ngoyi problem ngoyi dibe kudleni kwamandebele, kodwa isifani ngoba lawo siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyalicela mandebele amahle nifotele iMRP nonke, sibe namakhansela ethu kobulawayo, sibe namameyors sikhona ukuvuselela isizwe sikamthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ekuye plant ngokuhlala ngisedibasloot. Ambonge, ngajabula kakhulu lo mtumlayezo uma ungafika konke lamandebele. Nayi traka siyayibona lapha nithwele amathimba from Tsholotsho to Matshonaland.
Studio 7, Studio 7, siyanibingelela, siyanibingelela. Obingelelayo mshayeli wezindlovu wakondolwane ePlantry. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo, ikakhulukazi abakamthwakazi. Yebo, ngithi abaqinisa idolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga asizameni ukumfundisa, ongabonanga asizameni ukumvula amehlo abone, ngoba vele ikhesi le ekukhulunywa ngayo manje ekamakhuphe kusethi si ibuhlungu kakhulu, kodwa ke ingeyokugcina. Kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngesilungu ukuthiwa is looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azaye ndawo kulabana abantu. Naye lo mfana omncane othandwa kakhulu ukuthi umfana omncane kangeni uyayazi i-grand plan, uyakwazi nje ukuthi kuhlelo lwakubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha, bazosiqoqobala. Ukwazi kahle lokho ukuthi vele inhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobala. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7, vuka njani lonke khona ngapho? Hayi, thina siyavuka right la. Sathi u-City Council uqala wayelamaphoyisa akhaya egijimisa abantu abadayisayo, kanti athi sithe siyehlulwa kwenu. Njalo abantu laba engizwe likhuluma laba awula muntu wakobulawayo lapho. Abantu bonke abavela eMashonaland, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi, vulana amehlo. Abantu laba bazolingcolisa i-town yena, idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile. Thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele, ligcina lonke lingasela makhaya khonapho. Baduduleni abantu labo, bebuyele kibo, beyidayisa kibo. Lani lithole indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi libe smart. Hayi, lokho kuyikho khona. Ngifikile ekhaya sibili, hayi, ngangcono ngiyophelele e-reserve kule town. I-town yanuka, akuseyi-town esiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Normally sithi umfana omncane, umfana omncane waletha ukambarami. Ukambarami umhlobo bani? Sajakulo abangaba ngamakhansila wesindebele nomba besikhalangeni nomba besitongeni. Lokho sithi umfana omncane. Umfana omncane wokwenzani? Vulana amehlo mandebele. Kanti akulayo umuntu owakithi okhona ukubusa, abakhona ukubusa ngabe emashonalendi kuphela. Vulana amehlo mandebele. Vulana amehlo sibili, lwavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lithongololo ukuthi alibone ukuthi sizwa amafili. leaders nazaba izikorobho zabanye abantu o second class every time mhlawu indebele lise abantu eminye imhlobo engama second class hayi vuka mthwakazi vuka bazani ko mthwakazi
studio 7 njani izo lezimbago yashwele ukuthi ungaqala apha kwabona ilizwe eli le 90% ububi kuphela ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini amboni kulento enhle mina bazuthi ungakhangela amasocha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona nje from umnawo lama minister zakhe labantu bezano badla nje ngobubi khona mama ngafaka example ungafika eborder that ufike uyathola kulama group ayi 7, 8, 9, 10 bebuya kuwe one by one ebuya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kwelapho yake kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi mina ngikwese-heathi ngifuna imali lama eceleni lo chaya la ephakathi ama-passport la ufuna imali izimu la ifuna imali ama-soch mauphuma phandle afuna imali amapholisa afuna imali uyazisola nje ukuthi usiyafuna ekhafi kungalevinseni ma uphikisha uyathathela izinto zakho mase hayi vele laphana mina ezimbabwe bakithi sithwele nzima so bona vele ngeke phuma amaphoyisa phela ungathi uyahlupheka ahlupheka ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle abahlupheki nix bayawuthi bayahla bona kuthiwa antu bahluphe bayashuthela abantu balezindlu zoba izinto into ezo behlupheke babona nje begqoke ifomu yane ezimbabwe ebhangukile ukuthi bahluphe abahlupheki labantu bayashutha lapho sawubona beloku befikela uhulumeni wabo hayi kodwa washo magalamafo athi bona hayi izizo zabo zizabalandela nami ngikhona kuzabalandela straight siyabonga
hayi siyabonga Studio 7 ngelisipha khona iindaba ezinhle kangaka kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemaketi ngalabakhithwa ikhansila hayi kabaphumi nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzele arali khona lo bushapha babo ngoba kamboni ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha besebevala ubushapha babo ngezana kodwa bezazi mhlophe futhi lokuthi asibo bezana kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ibaphaya ayibanike arali khona le ndawo yokuchapha nothi laphana ngobulawayo so mina ngithi kabaphume labana abantu kansila izimsebenzi wabo bekwenza ubuchapha eharari khonale arali bekwenza ubuchapha nothi lapha kobulawayo
basakazi bethu abahle be-studio 7 lathi esilaleli i-studio 7 asibongeni ukuvuswa yinkosi isiphila isigcinile sinesicelo mani senyuzi zethu lezane zekuseni ezilembono yethu siyazicela lingazimi isileziyana izo ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekutshayeni intambo but leziyana ezekuseni zingasicatshela imboni yethu sizayiveza nini sesilamanye amacebo esingukuthi sicebisaneni ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so kasenzeni so kasenzeni so but nxa singasekho leziyana iindaba zekuseni leziyana elisithumela zona ukuthi lizwe imbono yethu sokuyingozi emangalisayo nje wayalibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyatshaywa vele sokufana sizinyenzele nje sicebisana sikhatshana khona le khona le kungcono ukuzwa ukucebisana ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibuthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isibesicela lisivezele zani indaba lezane zekuseni nxa kungela sizathu esenze sasicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sezigijimela emjahweni okusesiye kuwineni bese sicela nje kukhululeka into yonke abantu bekhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingqabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono benzama ukuthi ke ngicebise abantu bakithi lapha emathebeleleni laba afuna ukuhamba le MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhalwe kathesi abantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic bayakwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngodumo lokuthi MRP asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le legally izamthathela ukuthi ngumuntu wasezimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba basegoli maybe basegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in zimbabwe ngibona ngathi patriotic bill le izakwenza enyi inyonga nyonga esabekayo abantu bazathathelwa i-citizenship izithupa bazathathelwa kuthiwe wena andute awusowe Zimbabwe ngwakomthwakazi go to that nation oyithi imthwakazi wena it's very delicate legally delicate indaba yakho ukuthi uthi wena angisowe Zimbabwe ngapha obamba isithupa seZimbabwe I think kuzakhosta abantu abaningi kono i-citizenship laba bantu bempumalanga laba ngiyababona indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuthi begcine besithi wena andute awusowe Zimbabwe visa ngamaphepha wonke eZimbabwe mayisithupa sakho siyabhalwa citizen of what njoba thina sibhalwe Zimbabwean citizen abantu abakunanzelele kono i-citizenship izahamba
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedalele The House umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama Republicans kukomidi ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomidi ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owamaDemocrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lamaRepublicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu.
Akula kubambana kubandla lama Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngozibandlela 6 2021 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certification ka Biden ukuthi ukcount ama vote amenza ukuthi abe ngu president so ngokubona kwa ami ama Republicani ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo weHouse okusho ukuthi kusiyaphambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrol iHouse ngoba sibone befaka ama demands abo amanye akhona vele ngathi ridiculous ngoba one of enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uSpeaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye so I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo Speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord
ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama Republicans umnumzana Trump
uTrump siyazi ukubana ibandla lama Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama Republican la esiwabonayo khona manje so I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amaningi especially ku Senate abafana labo maConnell bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngwa Trump obudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.